lamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Dorothy Bebe, umgcini sihlalo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kubandla le-MDCT. Sihlaziya ukuthi abesifazana baphila njani ngesikhathi umnotho welizwe ulukhuni.
Konke kukhanye kwemama. Omama yibo abaphethe umnotho welizwe ngoba izinto ebulima khonokho kokuthi lima kuthiwa kuyalinywa kwenziwani kusuka ezandleni zabomama. Kubuye khonapho emisebenzini yemafektari. Into eziningi zisezandleni zabomama. Kodwa mama kubabadubeka ukudlulisa ukudubeka ngoba kathesi ukuthi umama aze ayithenge i-2 liters ze-cooking oil sifumele abe $100 esandleni. I-$100 yakhona uyayithatha ngathi imisebenzi kayikho ubaba kasebenzi la engasebenzi uyi-informal trade. Just imagine. Uthengisele omunye iziti layo banomunye ethenga iziti komunye ayethenga ama-tip-tip othenga ama-tip-tip kuze kukwama imali yesaka lempuphu oku-20 kg yempuphu okuthengisisa omama basadala laseyililokana omthwalo wedonki silatho kokudlala bangakuthiwa ye omama bakwathiwani yeyalungisa izinto zakhe lama-platforms okulungisa izinto but mina ngokwami yeti angikayibonisi ukuthi impumelo yakhona ingathi ama-results akhona lawo ayabathatha.
Kungabe lokhu kubangela lodlakela yini ezindlini?
Okomnotho elizweni ezikhandekile kungazabe likuseli kubangela udlakela. Ngoba endlini nxa kungala lutho ovela kulama lawo uyakwazi ukuthi mhlane uholile uyahamba uhleka mhlane yalelo langa uza nje uzihlekeli uwedwa. But wathi ma omunye ekhangela ukuthi omunye ngiyozama oza kwenza endlini kube ngcono kudlile kuye abantwana baye esikole kwembatho zigqoke athole ukuthi yena belaye kakwanisi. Lana laye akhangele omunye vele ngazabethi kuliyekeli kubanga udlakela esindlini ngoba umusa uba khona endlini nali le nzuzo yonke lithokozile labantwana ubaba lomama labantwana lonke liyifamily lonke lile nzuzo efana naye elithokozisayo nxa esiyazuza uyathenga i-city for example uyehambe uyothenga inyama inyama uthenga inyama ye-50 iphuma amaqasha angu-2 usuphela ichomoliya oyisho engadini sidliwa ngabantwana amaqasha asengakabani akuntsheli ukuthi abantwana bonanti labo babesizabela ikhangela lami ngiyabe ngimkhangele ukuthi katiyena sesidla inyama thina singayisho vele sesisiye esigcineni noma sesisiyalala vela kuphela mina.
Uke wakhuluma ngama-platforms usizwa njalo ukuthi kuPollard kulama-thematic committees ikhona le abesifazana ungabe uphatheka kuyo yini njalo inganceda njani abesifazana?
I-committee leyo abesifazana ikhona kodwa ayikaqalisi ukusebenza isesekhona ngomlomo yiyo sikhangelele ukuthi singathi singomama lapha lathi siyahamba siyebhodla khona kube kuthi ngakuyenzeka laba abaphakathi abaziba sebeyiso bayithuthise leyo omama bahambe ngoba omama balandisile kona njengoba bengisitsho bebaningi inhlupho abahlangana nazo ezibhedlela omunye uthe mina ngise esibhedlela ngisebenza esibhedlela ukuthi bephuma isidumbu selithe sefile i-120 sokuyi-120 so yikho esithi thina kungabe kuthiayabomama yena le iyaphangisa sibili ibe khona masinyane omama bayebika ngoba yibo bahlangana lenhlupho ezini.
Kodwa ungathi mningi yini imizamo eyenziwa nguhulumente ukuthi nanze amalungelo abesifazana athuthukise le mpilo ya?
Mina angikawuboni sibili angifuni ukuthi ngikamba amanga angikawuboni umvuto sibili engathi mina lo umvuto sibili uyazanya. Yebo uyazanya njengakhonokhu nje khathi esingabe ephalamende sesayenzela yena leyana i-professional representation eyokuthi kulabo mama ngoba ababevele besivalile kodwa esesikufuna kathesi ukuthi sikulinga hayi imzamo kube yizebra kube yindoda kube ngumfazi kube yindoda kube ngumfazi hathi keze kuthiwa khona kwi-reserve ezindala sifuna sibe yi-50-50 sintela leyo hathi i-50 leyo yokuthi kuloku elizakuphiwa kule ngxenye eliyiphiwa ngaleyo ndlela nje ngakhonokho ngathi yikho nje engingathi ngingambona engazathi kungaba kusekungani ngakhonokho kuba ngcono kodwa vela akungabi lokungcono esiyile siyifake.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Dorothy Bebe, umgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.